abezipra bathi sebeke bayikhweza kumongameli Emmerson Mnangagwa lindaba eyokuthi babuyiselwe limpahla njalo sebeke bangena umhlangano layo nyakenye kodwa usungumnyaka wonke lokhu belindele impendulo. Umsekeli kanobhala enhlanganisweni ye-Zipra Veterans Association, uMnumzana Petrus Sibanda, uthi ilakho ukubasiza ukuthi baziphilise ma bengayibuyiselwa leyo mpahla.
Sifisa ukuthi uhulumende ngayo uyasinika lezo mpahla, sizisebenzele, sisebenzele imuli zethu. Thina sifuna ukudala imisebenzi ukuthi amaZimbabweans esawakhululayo lawa athole ithuba lokuyasebenza lapha nalapha ezindaweni ezishiyeneyo esazisebenzelayo, sazikhiphela nezimali. Yikho esikukhangelele khona lokhu. Yikho-ke ngamafitshane siyafisa ukuthi indaba yama-farms, indaba ye-Nitram iphele, ngoba sike saba lo mhlangano layo umongameli ngomnyaka odlulileyo sikhuluma ngendaba ye-Nitram farms. Sikhangele ukuthi sizahlangana layo njalo siqinisele udaba alufake ubana-ke sisuka lapho siya ngapho ngempahla zethu.
Lanxa bekhona abathi ukungena kwabe-PF zaphu kwisivumelwano somanyano we-Unit Accord ngomnyaka ka-1987 lungalungiswanga udaba lwamankampani, bathi kwakumele abuyiselwe abanini bawo njengoba yathengwa ngemali yabo, labo abayithengayo bengareviyo le-Zipra. Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana ulandisa ngephutha elenziwa ngabezaphu.
Ngesikhathi leso-ke ngathi izanu yayisabancenga ukuthi bangene phela kumanyano okusukumisa ilizwe, njengoba-ke kwakusiba lokuhlaselwa kwabantu bezaphu behlaselwa yilo iviyo le-5th Brigade igugu rawundi liyana. Ngemva kokuba sebengenile bekungasela sizathu kumbe singathi bebengasela mandla njengezaphu, bese beginyiwe phela. So izanu ibisisenza umathanda ngayo, sikhuluma kunje amandla lawo awokufuqa izanu ukuthi cela lisinike lokhu kawasekho.
Umphathintambo ogatsha lwezemithetho eyisiphathamandla njalo ebandleni lezanu PF, uMnumzana Ziyambi Ziyambi, wakubeka sobala esikhathini esedlule ngesikhathi lolu daba lusethulelwa uMnangagwa ukuba bona bezolandela lokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. UMnangagwa yena wathi nyakenye uzaluhlolisisa lolu daba, kodwa kuze kube manje lokhu engakabaphenduli abezipra ukuthi kuthathwa nyathelo bani kusicelo sabo lesi sokubuyiselwa impahla yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.